So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuNcwabakazi 2019 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko ejele.
Kasesabi thina ukuthi siye court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security, kube le guarantee ukuthi uyabe secure.
Abantu abangaziwayo bahlasela imota yenduna uNdiweni osejele udaba lwakhe lokuthi akhululwe lukhangelelwe ukuthoniswa namhlanje ebuseni.
Ifamily lithi kutrusta kurecord zihamba ngomajestic sicela ibelipheni ngaphi. Ngihlule sesibili ayikhona, lapho sethemba ukuthi zathola ijustice.
Kungaba kwehlule ukutshengisela kwabasola ukonakala komnotho welizwe, kodwa ukukhuphuka kwentengo yempahla akwehluleki ukuqansa.
Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu, kungaba yikudla, kungaba yi-transport cost, lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka.
Kuyanyakazela edolobheni leGweru ngamapholisa lamasotsha kulandela ukuvinjwa kokutshengisela kade kumele kwenziwe libandla le-MDC lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe na kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko. Umphoko kaziwa ukuthi ungaphi kulandela ukubaleka akwenzileyo izolo ngemva kokuzwa ukhophe lokuthi bafuna ukumfakela itshefu entilongweni. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isisebenzi sogatsha lwezomigwaqo izinara umnumzana Moses Juma. Yena umphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe uthi lokhu wakwenza ethunywe ngumgabe esangumongameli. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi umphoko wayemele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi umgabe aze asuke esihlalweni. Ibandla lezanu PF lingakakhethi umnangagwa ukuthi alikhokhele. Umphoko ke wahlala kwele Botswana ngesikhathi engumeli weZimbabwe kulelo lizwe, njalo yikho abalekela khona ngesikhathi kuhluthunwa intambo zombuso kumongameli Mugabe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele igqwetha likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube ochasisa ngokubaleka kukamphoko ngesikhathi sokuthiwa ayezinikeza emapholiseni lugatsha lwezakhe izolo.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine-trade code ku-carpark. Nke ma ngiphuma ku-carpark ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sekule change of plan, somele umphoko aye e-central police station. Manje kwathi kwaba le problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? Sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi? Kodwa laba abanye abantu banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from o-boss babo ukuthi kumele aye e-central police station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Tredgold. Why ingasane-Tredgold? Singene e-court. So, yikho kwele challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina, we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge sheet. Okunjenge-ma-witness statements. Labo-state outline. We are prepared to have a trial. Even if sasa kunje, si ready. Kusi singene senze i-trial. U-client akwesabayo. Yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court abe kuma cells, whether nama prison cells kumbe nama court cells kumbe nama police cells, bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapolice?
Sengibhalele u-chairperson wezakhe i-agent letter sicela ukubana basi nike i-trial date. Ukuze la master papers, ukuze siphele for i-trial. Lokuthi basi samone siye e-court singichazele lo chairperson ubana ngathi baleki. Kase sabi thina ukuthi siye court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona kumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole information kulomuntu omimformileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and he is that bag of potatoes so your information I ngithe yona u client your my instructions ngani ngithe wona
lo ke umnumzana Zivusiso Ncube igqwetha lika mnumzana Phelekezela Mphoko ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha amela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni athi amelele ukuzwa isinqumo somthethwandaba we High Court lamhlanje ekuseni kulandela ukukhwezwa kwawo isicelo sokuphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala ngeviki edluleyo kanye lesokuthi akhululwe ngesibambiso se-bail kusahluzwa leso sicelo. Omunye wamagqwetha kaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uveze ukuba imota kaNdiweni ebitshayelwa isihlobo sakhe ihlaselwe yabhidlizwa ngabantu abangaziwayo. Uthi njalo okunye abangakuzwisisiyo ukuthi incwadi zikaNdiweni ezemthethwandaba bezikhiyelwe lapho ebezingatholakali khona lula okulinyathelo elingajwayelekanga. UNdiweni wethiswa icala lokubhidliza impahla yesakhamuzi esigabeni sakhe esibikwa singalandelanga isigwebo sakhe njengenduna. UNdiweni ugwetshele ukupika umnyaka olengxenye entilongweni yekhami lapho avalelwe khona lezigilamkhuba. UDube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ngomgqibelo sazamula nje ukuyacela i-record of proceedings sazise ukubana alikho liyanda lock and key. Umantshi ongomgqibeleyo abakhulu bathi balithatha i-record balifaka under lock and key sizelithola namuhla. So sizelithola namuhla sithumela i-court sayenza i-appeal i-court. Hathi ngamafitshane kwese sikwenzile.
Nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe ku-lock and key njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace zithayitshwe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wenu?
Akwandanga kujayelanga because ligwalo fanti wonke umuntu nje ongabe le-interest engangeni ebhadala imali eluphiwe but akwandanga bathi i-matter of interest because kusukela ngolwesine vele khona sokuhlala lamapholisa alindileyo khonapha i-anti-riot police ibelisa but 50
isizathu nguye umnumzana Ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho kunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC.
Kuqale singene enkundleni ngodaba luka-Chief Ndiweni ngolwesine ngoba even umantshi engakhuluma isigqibo sakhe kwafana singele ekuseni ngolwesihlanu sizangena ngo-3 besamele i-riot police ihambe lindiwe i-riot police.
Kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani
ukuthi ikhitshwe ekamukhezini isamelele iyaphile ukuba ningene izakhamizi kuthiwe ifanele zisebenza bezingakaqali ukusebenza sobe siyacela inkundla ukuthi imise isigqibo sayo simelele ukuthi siyayikhodi zathina.
Sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani oseke wakhuluma laye uphethwe njani?
Usekhami prison sike sambona ngomgqibelo la izirule abanye bambonileyo hawu yizina i-spirit into ayekhangelele ngoba sikeven singakaye ekhodi wabuya ngosina wazohlela phansi lani ngolwesibili wanjela ukuthi hhayi akaboni ukuthi uzothola i-justice ukuthi ngamazwi akho wathi umantshiyana ngumntwana omncane ngiyamunderstanda ngiyamrespecta ngiyamzwela i-stanly under lot of pressure angiboni ngomuma okhona elizweni ukuthi engachuse i-justice kuyothi echuse ukunakekela abantwana bakhe.
Izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni? Ufakwe phakathi kwabantu
but kule sehlakalo esivikeleyo umzulu wakho omunye uthi evela mbona izolo imoto ka-Chief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya babulela amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi wafanele sixa i-comm service zacina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda womgqibeli kuyazithatha livele azithathe kwegijimise khona ngabantu batshaya imoda
kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholiseni
umuma ukhona i-waste of time nje utshanasireporti emapholiseni kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwethi ethu sele even abantu basebenza ikoti bethu sele
khona isimo sinjani sise ekhame prison
akula kudla akula ngubo akula mpahla yike ngisithi impilo life iyangena khona phana nje iyajayela nje lezi zinto but akuzima ke
kungehlula ke kusele kulindeleyo kuyini eliza kwenza
kwethu lesifilimu leyo siya e-high court siyecela i-bail pending appeal sesifanele ukuthi ku-transfer record sizahamba ngo-majestic siyecela i-bail pending appeal ngehlula sesifikile e-high court lapho sethemba ukuthi sizathola i-justice.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ithi uku kwela njalo kwamafutha ezimota izolo sokwengeze ubunzima uZulu avela bhekane labo ngoba kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo. Ilitha linye elamafutha ediesel likhwele lisuka ku-$9.27 laya ku-$9.36 kwathi epetulo yaqonga kancane isuka ku-$9.09 yaya ku-$9.12 ilitha linye. Intengo yamafutha ezimota isihlala ikhuphuka maviki wonke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Besivele sakutsho ekuqaleni ukuthi ngemva kokuba ke sebecazule ibond kumbe i-RTGS leyi bayitsho ke ukuthi sebezayifloata ke ku-open market kuza afekta ke intengo yezinto asomafutha ke wodwa ke esiwabona khuphuka. Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu kungaba yikudla kungaba yi-transport cost lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka. So akusimangalisi kodwa esikunanzelelayo ukuthi iholo ke kalikhuphuki. So siyesabela ke ama-members ethu ukuthi ubuyanga buzayanda phela ezindlini. Sibona ukuthi abantu bazathwala nzima ke ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini bakwanise njalo ukuthi iholo labo libaphakamise libaphuchise inyanga. Akusimangalisi ke ukuthi intengo yezinto sibona ke ikhuphuka ngosuku ngosuku.
Ngokukhwela kwentengo mahlayana lokhu Moyo, lingathi imuli isidinga imali enganani ukuze yenelise ukuphila ngenyanga esingathi i-poverty that I'm lying.
Udubo baba ikuthi njengoba ngingatsho ekuqaleni ukuthi ilimali le esingathi ngamaphepha nxa ngingayiletha okwamanje ngithi imuli elabantu abayisikhombisa kumbe abayisithupha bafuna ke inano elingaka. So kungani ngiqamba amanga ngokuthi ngelanga nelanga i-poverty datum line phela iyakhuphuka ilandela phela i-RTGS le phela engatheki lutho. Izolo ingabe umuntu efuna kumbe singathi imuli likhangele i-5,000 namhlanje imuli efana nayo isifuna i-5,500 kusasa imuli efana nayo iyabe sifuna i-6,000 kuba nzima ke ukuthi singatsho kwamanje ukuthi i-PDL kumbe i-poverty datum line iningathi ngokuba phela kayisami iyahamba nsuku zonke ke imali ilandela phela i-parallel market kumbe interbank exchange rate yikho udubo olukhona.
Lo ke umnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Amapolisa athi kulabasakhulayo ababili u-Evidence Ncube loMasimba Jemwa ababotshwa eHarare ngemva kokutholakala belenkemba. Kumbiko owethulwe ebulenjini bokuxhumana weTwitter, amapolisa athi ababili laba bagwetshelwe ukuhlala esitokisini okwenyanga ezimbili ngamunye. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende weleMelika ulomlandu wokutshotshozela ukutshengisela kwebandla leMDC. Iphephandaba leli lithi lokhu kulandela imfanekiso etshengisa ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, esendlini kamsekeli webandla leMDC, umnumzana Job Sikhala eChitungwiza, mhla kuzavuka kulokutshengisela eHarare ngolwesihlanu. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina umbono wami ngibona uhulumeni kaMnangagwa kukhona akwesabayo, nakho uma abantu betshengisela uyabavimba, okubonisa ukuthi hhayi lama demonstration kukhona imessage ayithwala ayisa kubo. So hhayi, siyabonga abantu beZimbabwe uma bengabambana beyale bephusha besiya phambili, akukhona okuhle okungenzeka ngoba hhayi sobebonakele bayaphanika, ngoba ngabe abesabi ngabe bavumeli abantu bayenza noma yini abayifisayo. Konke lokuthi bahle bevale izitrada besebenzise namakhodi, ngoba obvious i-judiciary system yaseZimbabwe ivele iphethwe yilaba abakhulu bezanu-PF. Zonke izinqumo eziphumayo zikhitshwa ngeyi-favoritism, ngoba sikho isinqumo esiqakatheke kakhulu ezweni esake sawinwa ngabanye abantu ngaphandle kwalaba bantu bezanu-PF. Siyabonga, kodwa ngoba njengoba sokunje kutshengisa ukuthi ikhona indlela eyaphambili.
Tinjani lonke basakazi Studio 7, siyalibingelela ngomusa langothando. Siyathemba ukuthi lonke liphilile ngezindawo ngezindawo. Inkosi belani. Igama lami nginomaZulu, kodwa sokuzoba nzima ngoba lathi sizwesaba ukuveza amagama ethu, ngoba into esizenzakala eZimbabwe sathembisa. Kumanje abantu bayafa, bayashaywa, bayalimala ngenxa yeqiniso kuphela. Akufanelanga bekhali ukuthi bayalamba abantwana bakaNkulunkulu. Uma bezama ukuthi belwele ilizwe kuba yinkinga. Asazi ukuthi amapolisa wona indlela ashaya ngawo abantu, wona abona kanjani ngelizwe lakithi? Because hayi, abantu basenkingeni kakhulu. Sesiyosaba vele kakhulu, ngoba hayi, iZimbabwe sesibonile ukuthi umuntu uyalifela iqiniso mpela ayilahlwa ngenxa yeqiniso. Because kubi, isimo sibi, isimo somnotho sibi, akulani. But abantu bajayele ukuthi wayi bekhuluma ngaleyo or bezama ukuthi bezama ukulungisa ilizwe lethu. Abantu be-MDC abayeke azama ukuyeka le nto cause bazophela okusalayo. Vele ngeke beze bewine, ngeke beze bathole ama-right eZimbabwe. Okusalayo kuzophela abantu. Lapho sesicabangela abantu, because uyabona into eyenzakale laphayana, lanxa beveza kunyuzi iyadabukisa. Asazi ukuthi koba kophetha ngani.
Salibonani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Chiri, ngikhuluma ngisewange. Hhayi, siyabonga kakhulu ngendaba yalesiphasu zona kakhulu, sithi ngabe liyaqhubeka lisiya phambili lisinikeza indaba zeqiniso, ngoba sesidiniwe eZimbabwe nale igovernment ekhona ehlala esipha indaba zamanga nsuku zonke. Hhayi, ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani sizwe sikamthokazi, niyaphila, niyaphila nani basakazi abahle. Ngithanda ukudlulisa lokhu nami okusenhliziyweni yami ngesimo sasekhaya okwenzakala eZimbabwe. Nami ngendlela engibona ngakhona sokuyisikhathi sokuthi ngabe i-United Nations iyangenela, ngoba abantu bancindezela okusegcekeni. benjalo nohulumende okhona akakhuluma iqiniso, amapolisa achaya abantu alimaza abantu, kodwa bona bathi khona bayavimba ukuthi kuzaba lodlame. Abantu abalodlame yiwo amapolisa ahlukumeza abantu. Kungabe United Nation iyangenela ngoba isadika yila engakwenza, ngoba kuyimpilo yesadika vele. Uma bebona kusenzeka kanje bayajabula, ngoba bona befuna ukuthi behlale bephethe. Isadiki umkhuba wakhona yabunjelwa khona ukuthi vele ihlukumeza abantu. Bonke uhulumende banaba bakhona la e-Afrika bayahlukumeza abantu. So ma abantu bechaya, so babona umnangagwa esenza izinto ezi-right. Kungabe yasiza United Nation le internationally ingenele, ngoba abantu beZimbabwe sebethwele nzima. Ngabe bayakhululwa nje bezikhethele upresident wabo abamfunayo. Lapha ukuhlukunyezwa sokukhulu kakhulu. La ngapha abantu abahlala emazweni esakhelane lawo leZimbabwe njengeSouth Africa, abantu bayahlukunyezwa. Manje asakwazi ukuthi manje abantu sokumele bayephi. Kunjalo nje sihlele eSouth Africa, sihleli ngoba ekhaya sihlukunyezwa. Manje asazi ukuthi abantu sokufanele bayephi. Mangabe neSouth Africa ikhanyayo la ibheda kangaka ukuthi sefuna ukuxosha abantu, siyamangala ukuthi abantu sokumele baqonde kuliphi ilizwe pho.
Salibonani, njani? Okhulumayo umkhokheli Moyo. Ngithanda ukusola kakhulu ukuthi ama-politicians akuthanda ukufaka abantu, ngathi kumbe ngithi abalandeli empini zabo zokukhokhela-ke awufuni ukukhokhela ilizwe, kumbe ngakubeka kanjalo. Kodwa-ke ngisithi thina abantu asifundeni nato ukuthi sihluzisise before siyenze lokho kwenzakalayo, because uma-ke usuyatholakala soshayiwe solimele kunje izibhedlela zingekho kahle, ulimalele into ongasoze ukhompasethwe khona ukuthi hhayi uphastiphethile laphana wasiza kwathi. Kuyazakala-ke loba ungazuyenzeni, ayikho into ezoyenziwa. Lo mazwe udoyidike ukuthi kumbe ipetroli ini ini, ayikho into esiyenzakele, ayikho into esizoyenza.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ipolisa elimhlophe uDaniel Pantelo owakhama onsundu u-Eric Garner ngengalo waze wafa, lixotshiwe emsebenzini izolo ngemva kweminyaka emihlanu kwenzakale lesi sehlakalo. UGarner wayezithengisela igwayi, walandwa ngamapholisa amahlanu. UPantelio wamdumela, wamkhama, wazwakala esithi angisaphefumuli, kodwa uPaleo wala elokhu emklinya waze wafa. Isehlakalo lesi ngesinye esachiya ele Melika lizivuza ngokwanda kwenani labensundu ababulawa ngamapholisa amhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Udaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu, ngokulubona kwami siyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi. Lapho na ukubona kwami lukhona sibili, ngoba undoda lowu awukhangele ngathi bamncenganenga, bambhebhisa, bamgcinagcina engiyeeleanisa ukuthi aritaye khonaphana, sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu. Ngibona ngathi akulunga.
Ye, kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayona kakhulu?
Hayi, akulamuntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa esithi ukhangele bona ababulala abantu kakhulu ngembhobho, ungakhangela kayisobamnyama, kodwa umuntu wakhona ngavele kuphela abulala abantu kuphela, uzazoza ukuthi hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi uyagula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakhona bangabotshwa aba asiphiwa ithuba eza ukuhlutshunwe konabo kumbe vele uhlube into omuko omubi sibilo kona ikho ngathi ukukhanya ngathi kubandlululo khona khona.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha, ubafundisani ukuthi bengangena engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapolisi?
Vele ngisembathele nje ukuthi vele ungavele ungakhohlwa ngitolangelanga elodwa ukuthi isikhumba sakho simnyaka, ungavele bakumise, ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive uziyahambi, uhlume uqhume ungazwenza okunye khonapho ngoba ngubele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa, siyabafundisa kwesi sikhathi siyasimiswe sisonke lami begatela ami imota bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala, ngihle ngichume ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi, singathi sina kumbe ukudlula ilight elibomvu lokunye okunjalo, zikhona yini ezinye indawo ozwakhona ungathi kungcono?
Hayi emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo ezingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho ku-speed bese kusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi, kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi babamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo i-speed lezinto zokulwa ukulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lutho.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika.
There's a really broad boy like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little dream and a pure whitey. She never dreamed to ever be nobody wifey. Yeah. She was a man a pretty but your heart is a man. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you owe me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never trade you for anybody else. The brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in the world. I never trade you for anybody else. Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke 11 when my Kelly's rolling. I think tonight she might pray her brain. Melanin too dark to throw her shade. She minds her business and winds her ways. Go like 24K. Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Go back against the world. I never tried you for anybody else. The brown skin girl.
Brown Skin Girl, ingoma kaBeyonce ebambane labanye abahlabeleli abavela kuzwekazi le-Afrika. Besigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.